Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela omele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kobulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labekhansili yakobulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakuyekela imisebenzi akukutsha ezevelethi kukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ilanga le-International Day to End Impunity for Crime Against Journalists ukutana ukhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele-International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela bekhansili yakobulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakobulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela omele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kobulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakobulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elikakhansili.
Besibuyile lapha ku-City Conversation ngoba siyananzelela ukuqatheka kokuxoxisana lama-residents akobulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala, kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emihlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa. So ngikhuthaza intsha yonke ukuthi si-attende ama-meetings awama-ward abe isenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona, ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethu libe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singuBulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenze amagetsi singuBulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecollisioni le-NAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe leli nyathelo ngoba uhulumende lokhu esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga, lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya, ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo, ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi bayatshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endizama ukukutsho yikuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona, nxa ungasukiseki, ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela, kukhona likwenzayo?
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi beconference phela uemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo, akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngevikezayo?
Okwakuqala ikuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini, kumbe njalo baza extenda phela ama invitation kumbe hatshi, njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa, sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye, uZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye kutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu, umnumzana Jafet Mzacangulube, bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izimnxe la kona lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama service delivery asayenzi mina ngombono wami abantu asokujengisa abantu abahlale phansi bonke bangayenzi i-government ningabantu ibisenzeni kuwe ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza ngoba kube lokhu esimele ukuthi i-government yenzani akusincedisi impilo isaphileki akusaphileki amagetsi adura ukudla kuyadura yonke into ya-transport iyadura akuhambelani namapay ukuthi baza kuvesa be-inflation izaholisa abantu imali ethingayo abantu bonke abahlale phansi lokhu ubhazana lukulize lokhu i-government kuyibe ncenga abantu ibacele ukuthi benzeni ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so ngoba lokhu akufanyenzi
ye manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni
abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya lokhu lumenje okhona vele kancinci uyabulala loko khona lo kancinci kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela I have to go ufuze ngiyeke i-South Africa ngiyelethe South Africa so mna umbono wami abantu abahlale phansi konke ezindlini labona isitshengele sisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi kungabi nto akudingi ukuthi ungene esitradini isitshengisele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli iviki government ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu intanini akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathawa edrobheni kabahlale phansi abantu bangahambi indawo
lo ngumnumzana Jafet Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwabulawayo Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini kuinternet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane inkamba yabezomvikela bomanyano webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kwe-Niger namhlanje linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million ukhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwembili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelo nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Kusinanza ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli izindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu linanza leli langa?
Besibutheni eHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba ngebesithe gwaqa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli zindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshaya isandla amapholisa asephuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asocala phela ukuba yintatheli. Kuthiwa umuntu angathi engutitshara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona bahle bapho ngomsukela ngenduku langenkwayini. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhashi bonke abathukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanza leli langa?
Uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana, nabama-commission, abe-human rights abamelele amalungelo abantu, nabe-National Peace and Reconciliation, ababona bakho umsebenzi wokuxolelana elizweni, bebekhona. Njalo basiqinisile, basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini, lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika, lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba beyibabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lo ngu-Foster Dongozi, unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists, obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli themba beqembu lomdlalo wenguqu ele-Talent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ifike komlindi yacina. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Talent Vision linqobele eBhozo 90-3 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumelelo elitsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City, lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi eleTalent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale kwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedluleyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Umkhambo lusosekhona, amagame aseleyo la sizabona okokwenza. Khona izadliwa la i-BCC. Yebo sibili, hayi isikhathi sikhona, amagame aseleyo la. Hayi thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayele eKhazimayini kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele Mossi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki. Njalo ngensonto kulo mdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro, njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichaye ezwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele yada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoke kube lula ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba ngusili lobhanqa linganqobile. Thina yithi konke kuhamba kuhle, njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale silokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo. Njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
eminye imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League izadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNgezi Platinum Stars lizemukela iLemanyika Diamonds emgudleni eBaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizanqikilana leMushowani Stars ngaseCollier. Iqembu leTel 1 lizemukela eCapes United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Indebe Triangle udluliselwe phambili, lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komine wena. We baba, gonze magnum saba. We baba, nom seven to pogine. We baba. Nemania ingeni awungathi lele vigile ngaphela we baba
yebo ke ngumculo esukusebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka lamhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
You know, Chicken Production is Pride. You know,
Upulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emadawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetsha isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owe dancehall.
Ibizo lami engisebenzisa esitejini ngubry spelling bry. Lama album angu-6 esengawahlabelayo, elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu-the way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisakhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje thina elabe ngokuthiwa ngu-Tears of the Sun.
Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah.
Ucula ekhonale emajawundeni uBry lapho kule nkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa emabuze hospitali, ngafunda iprimary eMajawunda primary school, eGwanda isecondary ngayifundela eGwanda government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona bafuta eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idansoli yehlukene le dansoli yabantu abaningi. Eyami idansoli lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansoli engathi ihambe kureggae mbijana. So ngathi imusic ele message.
Itaha la umoyo lama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana labo Facebook. Pho elokugcina ungalitshela abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bry Music, and then ku Instagram Bry Strokes U stroke no. Imculo yami lingayithola kunamba zami u-0713774219. Cele nje ukuthi umphakathi ngowawo ube khona lati kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Bright Moyo Bright Pela yendlizana zengoma ecela umdumo we dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu nguye besilaye namhlanje kuhlelo hoza was a Friday libe lempela sonto lichukela igama lamu Ezra Chisa Sibanda.
You know Chick get a production is pride. You know
Upulu moyo wame. Yeah. Wangtshela uzohlala nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year or now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Oh, no more you want me. Wangtshela uzohlala nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last but you hit your arm blind. You were just using me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more. Wangtshela uzohlala nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year or now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangtshela uzohlala nami. To me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me.
You know, JK the production, pride. You know,
na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na, na. Na, 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 na. Yeah, you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo yena okwazakala ngokuthi uBrian njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labeCouncil yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze Apex. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.